Yana vele ukuthi abantu sibili balokufuthela nokugula abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke khuluma kanje namhlanje isinkwa sesiku-$8 kwezindawo lapho esithibe khona yi-$7 khuluma kanje intengo yamafutha ikhwelile almost $10 per liter akuna nto ebambekayo uthukela wonke kukhwelile singathi thina khona okwesi kuthembele ukuthi ngama-basic commodities aqansile wonke so abantu kulokufuthelana abantu bemjova ngapha laba imjova isikhwelile kuthi labo vele abanikazi bemjova labo bazobuhlungu ngoba petroli ikhwelile and abantu abasagadi futhi nabona ababagadi amabhasi la e-50 cents amabhasi akhona abantu bemalayini akhona ayisabeka so akula mmoright abantu bafuthelene so ke kukhanya kule ngozi yokuthi ngendlela abantu abafuthelane ngayo kungananzela ukuthi abantu bangathengisela lobanini siyakwazi ukuthi abayebengayo bethi ngxa ye-16 kodwa ngokunxa sinanzela umumo kuzisebenzi lobanini kungenzakala loba kuyini ngoba abantu bathi bona khathesi ezimbabwe ukuya emsebenzini akusabancedi so ke kule ngozi yokuthi kungavuka nje kwelawo phonga ukuthi zi
lina njengenhlanganiso yezisebenzi siyakhumbula ukubana lathi lisadinga ukuthi nizisebenzi zithini ukuthi kuyewe phambili likuhambisa njani lina ngalesi sikhathi
okwenzakala kuliqiniso ukuthi bekukhulunyiswa ngalabantu ngokuthiyana kwezigaba imbiko leyo ihamba isiya ehead office okuyiyo i-national office yethu eyiyo ebamba imbiko yonke kodwa-ke lapha mina sengizwa abantu bexoxa abantu bafuthele nabantu uzwa besibona la khona ukuthi belitshene isikhonsala lingadlalisa isikhathi sethu seliphuzile into lengaliyenze kudala yiko kusebantwini so kusitsho ukuthi lanxa ngingathi ukuthi kwezindawo kwenzakalani kodwa-ke njengabantu abahambayo ukuphumuyele uzwe abantu bexoxa uphumuyele ukhanye ku-social media sikwamanye ama-groups esixoxa la bantu akula muntu othule abantu konke bayaxokozela bathi bona into leyo eyokuthi kutshengiselwe kumbe kuqala leyo msebenzi vele sokuphuzile so-ke abantu vele imbona ngathi khathi sebemele i-date kuphela ngoba kumele abantu abasafuna elinto
manje wona umumo unjani sikhuluma nje abakaqalisi yini amapholisa ukubhodabhoda njalo labantu abesabi na ukuthi bazatshaywa kumbe babulawe
kwenze ukuthi umumo amapolisa yebo kambe siyabona ama roadblocks uyathi uvuke ukusenzwe nje ukuba ama roadblocks amapolisa akhona lapha laphayana kodwa ke okwabantu kwesaba abantu weza besoka bethi hayi thina vele ezimbabwe sesafa kudala ongathi kufa ikuphi abantu bathondala bathi khona kwesifadi kwakho silohlupho olukhulu abantu bazibangikhomsa omunye umuthi wakhulunywa ngujulia sizemuva le owathi yena amagwala afa kaningi betulala olokufa lingakafihi so ngokunjalo yikokhakusengqondweni zabantu uthi kathesi lo uthona uzesaba ngesabi pho ongathi kufanele kuphi njalana la amapolisa lalawa ukuthi abophe abantu akhathele amapolisa afana naye lawa bafisa ukuthi ngayindo lezi yadiwa ngoba izitolo ezingena kizo amabhesi akhwelile imijova le sikhuluma ngalo abakhatha khonapho so lawa bakhathele outhi engxele abo enhliziyo zapho ukuthi abantu abawaphuza bo lani lisilungiseleni so-ke ngibona ungathi hhayi okwesaba khathesi abantu sebefuqe baze bathi ngxa emdulini okuthi angisaboni bethibilika futhi ngoba abasafuqe ukwedlala basebekhona so mbona ngawo esaba hhayi singakucabangi kakhulu abantu sebefikela abathi hayi ngakuyikufa kube yikufa kodwa thina sokufanele silungise izinto zethu.